Msakazi uyabona kundaba yokuthi abantu bavote ngeposo ngivumelana laye kakhulu Trump lapha ngoba ama ballot papers lawa kusho ukuthi azadlile ezandleni eziningi from umuntu voter ayojikela eposo abantu abathwala lapha kunikeza ithuba lokuthi nxa ngabe kukhona impehlani thize kumbe ogulva thize lapha abangakwazi ukuthatha okungamaphepha ayiwo ngqo okuvotelwe kuyo ngabantu bafake wabo bona abazenzele wona bawavota kululu ukwenza lokho xa sisenziswa i-postal voting kukanti mina ngingumuntu eweza amakhompyutha hambe i-technology so kulula kakhulu ukuthi abantu mhlawumbe bengavota online njalo kulesinye isizathu abasesikhulumile lapha esokuthi kuzadingakala imali ukuze lokho kube yimpumela mina angivumelani lakho lokho ngoba kutho ukuthi nxa kusenziswa i-postal voting ivelophu ngevelophu iyakhokhelwa yiyo phela imali le edingakala ukuthi kupostwe so leso sizathu ngibona ngathi isizathu esingelasi sindo esibonisa ukuthi abantu nje bavungama kuyaphikiswana benikeza izathu ezingaqinisanga ikhona inhloso abanayo sesiya eqinisweni singathathi icele noma elama democracy noma ama republican ukuvota nje ngokuthumela incwadi ngibona kuyinto engalunganga kakhulu akusinto engathi isindile ekutheni bese kungenela isandla esingayisiso isandla sendwangu
Vakona abathi ukhetho lulakho ukuphazamiseka nxa uhulumende engasaphanga iposo imali yokuthwala amavoti ngoba abantu abaningi bakhangelele ukuvota ngeposo njengoba kulomkhuhlane we-coronavirus nje
indaba yokuthi kukhulunywe nge-post office langemali edingakala ukuze lokhu kube yimpumela ngibona ngathi mina kuyizizathu thize ezilokuguluva phakathi ngoba akusomlandu we-post office ukuthi kuvotwe kungumlandu kahulumende lakumbe mhlawumbe ngithi wona la amacimba aphikisanayo emabili lapho ukuthi bakwenze kube yimpumela kakudingi imali ye-post office imali kufanele isuke kubo kumbe kusikhwama se-taxpayer ukuze kuhambe kuyexhaswa-ke lokhu kuvota ngokwangemvelophu kanti-ke futhi singananzelela kakhulu kungumsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi abantu bavote through i-post office yindaba singasebenzisi i-technology akusetshenziswe i-technology kulula lokhu kakhulu abantu bengahamba kuma-community halls bayevota lapho kwezijengene zabe zimisiwe laphana kule sikhala phakathi kwazo ukuthi hhayi abantu kakudinge ukuthi baze babuthane kungenzeka lokho kube yimpumela ngibona ngathi mina kukhona lapha okungacaci kahle inxazombili
Isiqalile i-convention yebandla lama-democracy kuyini abantu abangakukhangelela
Le convention ngiyibona kungumbuthano phela ozakuxhasa ke ama-democrats ikakhulu nxa sikhangela laphana kukhethe uKamala Harris ukuba i-running mate ngibona ngathi laba bantu abaningi abazabe beyizikhulumi ku-convention lapha ngabantu abamsupportayo kuzaphakamisa ukuxhaswa kwebandla labo kakhulu kuzaba mpela umcimbi omkhulu kakhulu ozakwenza inhlanganiso yama-democrats ithole ngathi abalandeli abaningi